Izakhamizi eziningi zithi isimo sibi lonyaka njalo azikwazi ukuthi zenzeni. Unkosikazi Bongwe Chabalala ngomunye wazo.
Lonyaka kunzima, indlala inkulu kakhulu, siyalamba. Emasimini asifunanga lutho, akula. Wacha vele umbunga.
Umferokazi Joyce Khumalo ungumsekeli wemgcini sihlalo kubandlalela usayele ezanu PF emakwabeni uthi uhulumende uzanika abalambayo ukudla.
Wakhuluma ngoba silokhu esimelele lakhathesi ukuthi abantu sithini siphiwe bake basinika bona kodwa. Uhulumende khayangana akancedise ngokuthi kwake kuthi kulezi insuku lezi kungabonakali khona kodwa besiphiwe. Abe sikhala ukuthi uhulumende ngasibona njengakakhulu thina abafelokazi silentandane kulabantwana bafuna ukuthi bafunde.
Usobhuka umnumzana sobantu moyo uthi batshelwa ukuthi balobe amabizo abantu abalutshwana okumele bathole ukudla.
Abantu ababhalisileyo kuhulumende balutshwana abaningi abantu ababhaliswanga. Ungakhangela lonyaka abantu labatsha abaqinileyo abalalutho. Usobhumba azuza abantu abathize maybe 5 kumbe 7 kuthiwa usobhungwe 7 akhetha abantu abangu 6 kuthi yibo othe abadubeka kakhulu.
Mnumzana Thulani Mlalazi umlisa wesigaba semthethe uthi akula kudla okuphiwa abantu njalo izakhamizi khala kuye ngendlala nsuku zonke.
Kuyangisinda ukuthi kade ngathini abantwana labana ngoba one indlala ekhona. Yes, indlala ibe khona ilizwe lonke kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili. Ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okunzisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi. Endaweni enjalo kumele kube lani, kube labo amakhansilei bomele njani, ncedisane lawo. Kodwa amakhansila nxa ngifake iripot yonaleyo, hayi angingazi kumbe bayihambisa ngoba bayihambisa.
Ukhansila ka-Ward 5 eMzingwane umnumzana Elijah Nkala uthi izakhamizi zimkhalela mihla ngemihla.
Basibacelele, siyazama ukuthi sicele ukuthi uThixo asazi. Okay, sicela silwise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwali nzima bengasifeli. Abantu laba basuka bo-South Africa, Botswana, uMalaitha ukibebiso ngama-rice khona okhiyana. Kodwa uncedwe ngoba kwesinye isikhathi kuba lama-restrictions emabhoda ngale umangoyo laleziko. Abantu bathwele nzima. Wese abantu banatha amaphilisi senzata akula kudla. Komile total akula lutho.
Umgcinhlalo we uMzingwane District Council uCouncillor Charles Mpofu uthi uhlelo lokupha abantu ukudla soluqalile.
Akukhanya sokuluqalile uhlelo lwakhona lokuncedisa abantu kwamanye ama-wards bekhanya bethola lokho nje bengena mbijana emawadini. Kunzima indawo le nje eMzingwane ukuthi indawo le egcwele lezo ezimbiwayo igolide. Abantu sebephika ngegolide abanye nokuthi nje balima ukuzingadanyana okuncane khonokho bathengithengisa ama-vegetables. Silodubo olukhulu sibili ngoba imfula eminingi ithile njengoba sitsho nje izulu alinanga amanzi kangenanga emfuleni. So inkomo lapho sezinatha khona sezinatha endaweni ezibika khona.
Kulesigaba semsehleni ngaphansi kwesiqinti seMzingwane lapho kwahlaliswa kutsha abantu ngo-2000 ngemva kokuthathwa komhlaba nguhulumende oholela impi yenkululeko njalo engusobhu kwalindawo umnumzana Zekias Mlalazi ukhala ngamanzi.
Mina ngisuke lobusobhuku lapha emsehleni ngisiyale ngiliwovetme. Sathatha amapulazi yimi engangikhokhela. Thina singene ngo-2000 laphana isikotshi esasifakelwa yi-1. Ezinye lezi sesiphiwa ngabantu abalesifiso ukuthi basincedise babesifakele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esebekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola emelika US$2 billion ukuze kuhlengwe abantu ukudla lokhu abakakutholi njalo uma ngoyiselala eziko. Ngiyimele Studio 7 eMzingwane, Mathelani South Province, igama namungezi wa Jesus Bar.